Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 17 kuLwezi 2017 nguNtungamile Inkomo endabeni zethu lamhlanje. Abalwa impi yenkululeko bamema uZulu ukuthi aze emhlanganweni wabo eHarare kusasa, lapho abazagcizelela khona ukuthi uMongameli Mgabe kumele ehle embusweni njalo ephume aphele elizweni. UMgabe yena uvele emphakathini okwakuqala namuhla ngemva kokugenqulwa kukahulumende wakhe libutho. Ibutho lona lithi selibophe izigebengu ebezibulala ilizwe zingabaphathi intambo bakahulumende kulandela ukuhluthuna kwalo umbuso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abakunhlanganiso yeZimbabwe Liberation War Veterans Association sebememe uZulu ukuthi aze ngobunengi emhlanganweni wabo omkhulu abazawenzela eZimbabwe Grounds eHarare kusasa ngenjongo yokugcizelela isinqumo sabo esokuthi uMongameli Mgabe kumele avume ukwehla embusweni ngemva kokugenqulwa kukahulumende wakhe libutho njalo aphume aphele elizweni. Ekhuluma lentatheli zindaba namuhla, umkhokeli walinhlanganiso uMnumzana Christopher Mtswangwa uthe wonke umuntu wamukelekile kungelani lokuthi ngowaliphi ibandla. Wengeze wathi uZulu kumele ebambane kuvuselelwe ilizwe eladilizwa nguMugabe. Amazwi kaMtswangwa acizelelwe ngesinye njalo isiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Chingadube.
Sicela bonke abantu babuye lapha eHarare, nalama businessmen abalamabhasi bangaze bakhanga imali, kumele ke bazinikele. Imali yabo ayipheli eZimbabwe, ikhona. Abantu babuye lapha ngokuzinikela kwabo. Siyakwazi ukuthi impilo inzima, kodwa-ke sicela laba abalamabhasi abalamakhombi bathatha abantu babuye lapha, bangasaleli ngemuva.
Akukhathalekile ukuthi ungaliphi bandla.
Akula MDC, akula Zim, what have you, akula what have you. Bonke abantu ngabantu beZimbabwe, yikho sike babuye ngalokhu abayikho khona, yothi lokhu ukuthi behlukaniswe.
UMongameli Mgabe liyamsola kakhulu lithi kumele ehle embusweni. Kahle kahle njengabalwa impi yenkululeko lixabane ngaphi laye kahle kahle?
Ngithi uyabona ukuthi ilizwe selifikile. Lawe uma ukwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe, uzavuma ukuthi akuselalizwe. Ungakho-ke sifuna ngathi sibe lilizwe ngamanye amazwe. Abantu babethu batshona bebhodiswa kumarala angelamsebenzi. Sifuna basebenze, bafunde esikolweni ma-university baqede, batshona bebhoda sebethengisa ama-airtime lapho.
UGrace Mgabe yena beliphila njani laye kuzanu PF lakuhulumende? Ungumuntu onjani?
Akalanihlonipho ngisho. Yini umntwana engabe yamzala ngalambeko
uMgabe ke?
Umdala usekhulile. Umuntu omdala ngeke uthi utuleni khona ubeka kanhlonipho. Wena omncane wobona ukuthi benhlonipho, kodwa ke hayi, yena kade sekhulelwa nguNkosikazi.
UMnumzana Chingadube isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Liberation War Veterans Association. Umongameli Robert Mugabe ubonakale emphakathini okwakuqala namuhla selokhe uhulumende wakhe egenqulwe libutho leZimbabwe ngolwesithathu. Umgabe usemkhosini ubesemkhosini wokugqiba izifundo kwabafundi bekolishi leZimbabwe Open University. Njalo nguye ophe abafundi laba izithupha. Le yinto emangalise abantu abanengi ngoba bebecabangela ukuthi uMgabe kasoze avunyelwe ukuphuma endlini yakhe libutho. Icele lebandla leZANU PF elifuna umnumzana Emmerson Mnangagwa abe nguye umongameli welizwe seliqale uhlelo lokuxotsha umongameli Mugabe ebandleni kulandela ukugenqulwa kukahulumende wakhe. Zibi kwazikhona izabelo ezigoqela esemashwingo eseziphumela lesi sinqumo. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi bazaphumelela ekumxotsheni uMugabe na? Akulula kutsho isizalwanisa seZimbabwe esihlala kwelebhilitane umnumzana Difa Dube.
Okwakathesi baba Nkomo, ngibone ngathi into yakhona eyenzakalayo izima kancane, ayisiyo nto elula kakhulu ngoba laphana ukuxotshwa kukamongameli kubuya lama consequences. So nxa kusiza lama consequences laphana ngendlela abafuna ukuthi bakwenze ngakhona ukuthi bamsuse esikhundleni, bazama ukuthi bamsuse esikhundleni ngendlela esemthethweni. Ngoba lapha kulezinto ezimbili ezehlukeneyo, kulomthetho owiyo ofanele ukuthi ulandelwe ovunyelwa yiSADC. So umthetho lona ovunyelwa yiSADC yiwo abazama ukuthi njengokuthi futhi bathintu umbuso, kodwa bethintu umbuso njalo belandela isisekelo esiyise sabekwa yiSADC le-AU.
Alubana amalunga eZANU PF ethe aphuma lesinqumo sokuxotsha uMugabe ubona esamukela yini?
Akusoze kube lula baba Nkomo ukuthi umdalalwana avume kungenxa yokuthi kuningi asakukhangelele ukuthi yena ngabe kuyenzakala. Njengalokho besikubona ukuthi kathese ubesexotshe uMnangagwa efuna unkosikazi wakhe uGrace ukuthi angene, kodwa ke kwabe luhlupho ukuthi yakhona isebenze ngendlela yena kade ifisa ngayo. Kodwa mina engingakutsho ukuthi kathesi into esenzakala umdala into esingenzakala laphana ukuthi kube nendlela thize elokukhalipha even lawa abasebenzi abazama ukuthi bamkhiphe embusweni, bayenelise ukuthi baconsult njalo bebe lama-lawyers ayazi umthetho kakhulu ngokugcwelileyo. Ngoba le nto leyo ayilulanga njengendlela abantu esibona ngakhona ngamehlo, kodwa ile mpande ezihlala siyaphansi uMugabe ngendlela ebehleli ngayo esitulweni njalo ezinzile njalo eselelisa ukukhontrola zonke izinto. Akusoze kube lula ukuthi nxa ecabanga ukuthi nxa ngingaselakho okekonkwalo ukuthi angavuma nje ukuthi angakwenza kube lula kanjalo. Ngizaphumzekeliso ukuthi kusafana lokuthi abantu asebehlale esihlalweni okwesikhathi eside, ngizaphumzekeliso ngogadafi. Ugadafi akazange akuvume lokhuyana okwagcina kusiza ukuthi ugadafi egcine ebulawa, kodwa uMugabe ngeke beze bembulale. Kuzabe lobunzima obukhulu kakhulu laphana ukuthi azasayine, kodwa ngendlela abakwenze ngakhona ukuthi basuse nje labo bafana labo kaSukwere, basuse labo Joao bonke laba labo Jonathan Moyo, sekuza kuyenza ukuthi umdala asala esemenda wonye.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane. Kunjalo nje ibutho leZimbabwe lithi selibophe abantu elithi izigebengu ekade zibulala ilizwe zikuhulumende kamongameli Mugabe. Ababochiweyo laba kumbe abadingwayo ngamasocha bagoqela umnumzana Ignatius Chombo obengumphathintambo obona ngezemali, umnumzana Xavier Kasukwere lomnumzana Jonathan Moyo ongumphathintambo obona ngezemfundo yaphezulu. Ihlandla lesithathu lohlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo eliqale izolo liyaqhubeka, kodwa iningi selilokuthandabuza ukuthi luza kwenziwa lolukhetho ngesikhathi ebesivele sihleliwe kulandela ukugenqulwa kukahulumende libutho. Okwamanje siyeke kungcwethi yethu uGibbs Dube obona ngeze social media, sikhuluma phela lapha Dube ngabo WhatsApp, o Facebook, o Twitter, o Instagram, lokunye okunenginengi,
uSnapchat lokunonjalo. Yes, so ke
ntuka nyabonga ukuthi unike leli thuba ukuthi ngibona ukuthi hamba nje ngamafishane so abantu abaningi bayathumeza imlayezelo ku Facebook kakhulu la ku Twitter silwalandela kodwa ke ongani abantu kuyabacunula ukuthi umongameli lokho ekhona abantu bebekhangelele kakhulu ukuthi umongameli achaye phansi
badidekile empela
badideke ingqondo sibiloku kumangalisa ntunga so uthi ngubaleleke usindisiwe inkomo ubhalile lapho uthi umthambo duba bafowethu kungazana sisakwazi lapho esiyakhona kuzobuya lo antileta jabangu la uyafaka lapho uthi kanti house arrest le kade khona ngiyani ungani kuthiwa ikhona kodwa asikuboni konke lokho pho ke ufike njani kulangale university so anti yabona ukuthi abantu bazikhulumela kuzobuya ke umgcini mchina wamajesi uthi vele bafowethu asikhohlweni ngakho konke lokho sibona ngazane akulalutho upatricia la utsho njalo uthi lapha kudlalwa ingqondo zabantu asikwazi ukuthi pho siye ngapi kuzobuya lo ncube uthi vele bekuyigame yabo kuphela bakujayele khonoko bafowethu sizafela emazweni sihlupheka awubona abantu bangani bahlulukela
ngiyikho ngikutsho ukuthi kuyabadida abantu abaningi
kakhulu so kuzobuya ke unkosi yabo Dube Kanka uthi asibuyi ke inxaso kunjalo emazweni siyahlala khona ngapha sesifele khona kodwa kubuhlungu ukuthi kuhamba ngendlela okuhamba ngayo kuzobuya uThiman Moyo lawo Thiman siyakubona uphosela kokho lapho uthi ukubonakala kwakhe esendaweni lapha kade khona umongameli kuyasethusa ngoba sikwazi ukuthi pho kuyaphela ngani ye baphinde futhi abanye baphosaphosa lapha lalapha
kulo muntu
ye sizokuthola kulo muntu ecingweni silobani ecingweni khonapho sabona ecingweni silobani
kuthiwa ngo-T-Boy Dube
ngu-4 T-Boy Dube uyangizwa baba ye nyakuzwa T-Boy Dube so uthi ningakhona ukuthi sokusenzakala eZimbabwe umongameli sebonakala ezidaladini lapha nihamba e-university yezowu esiyakhepha abantu wena ungathi ningakhonokho
lokhu ade bebona laba abamaphosa ade vele kwenzelani koko usho ukuthi bengasothiphu le bengasokho ukuthidisana na
so ubona zani kudlala umjiko la
ya kudlala umjiko vele hayi nxa kade ngifuna into kuyenza into yabo vele ngabayenzile
abantu T-Boy bathini sibili nxa ukhuluma labo ngodaba lwalo
abantu bathi enough is enough manje labo lapha lokho okwenzakaleyo sizwa ukuthi abangazakwenza lokho okwenzakala bese kuyilithemba letha ngithi nakuzwa lokho manje sokuyilithemba lethu mase kube sokunje manje ithemba lethu lizoba kuyini yabona into kuvala sesilalo kathesi
ye wena ngathi uvela uthembele ubona zani kuyaphumana khona
nga uma kunja uma esenza uma kunjalo ayambona ukuthi ngaso kunjalo kathe saya ngazi ukuthi salindile ambona ukuthi kuyini okuzaphuma ukuthi njani ngoba bese sizwikele uku announce ukuthi nanga kuzongena wathi ukuthwangela labo bese kusijabulisa ke lokho yana ngithi into sifuna nje just uthintsho just ukuthi uthintshe uyabona ukuye nokunye sebeza kubona esikufuna nje ukuthi just ukuthi uthintshe i-movement yabo
ikho sokhalela ba. Ha ubonike futhi sibongile kakhulu ungathi na kusasa isikhathi sethu sesijovile. So ubusilandela khona boke ku Facebook. Ukulo mavuthela uDube Mthembu uthi kahambe vele kanti yena ufunane ebantwini segugile futhi asamfuni. Usithembi Nkosi la uthi akathiye sibile kangena emafini. Achena lati. So kunjalo ntombi.
Lo khuluma nje ngobaba uChinga Dube ngimbuzile ngathi awu umgabeli sebenza njani wathi uGrace kahloniphi kalambeko ngathi umgabe kodwa seluphele umuntu wabantu umuntu wenkosi.
Ngiyabelalela nje.
Ngiyabelalela kodwa vele umkakhe.
Ngiyakhuluma.
Vele ngiyohamba phambili. So ayike sesifike emaphetheleni. Ubatshela abalaleli abenkundla ze WhatsApp lapha ukuthi bayakuthola.
So ke nxa lifuna ukuthi lisilandele kuhle ku Facebook VOA Ndebele. So kijimani lingena ubuningi benu waze dispense sokuyani enkundleni le.
Ukhona ku online.
Ye ngizabuya futhi ke ngo 6. Ngikhulume
lapha. Aha. Hayi, siyabonga Mthembu Sithemba.
Siyabonga Dr.
Ye, hayi, sesifika emaphethelweni bakithi sizaqhubeka njengokutsho kwethu silethulela indaba ngokwenzakala eZimbabwe. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Asihlanganeni kumahola alandelayo.